Atisendaba ku VOA indebele.
Zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 24 kuNhlangula 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kodwa nxa kungala kuhlaliseka ukuqondisileyo kundaba zombangazwe, kungaba yize nje ukuthi itripartite iqede udubo lolu.
Izisebenzi zikahulumende zizaqala ukukhalala umsebenzi namuhla zikhonona ngeholo eliphansi, njalo zisithi kumele zihlawulwe ngedola leMelika.
Ilizwe lime ngezinyawo, ama-programs zona lawo wonke kakusasebenzi ngenxa yomnotho, ngenxa yendlela igovernment ekhona irana ngayo izinto.
Umongameli Mnangagwa uzavula umhlangano ophathelane lezendle eVictoria Falls namuhla. UZulu walindawo ekhala ngokuthi akulanzuzo ayitholayo kunhlelo zokwethekelelwa kwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi zizaqala ukukhalala umsebenzi namuhla zikhonona ngeholo eliphansi, njalo ziququzela ukuthi zihlawulwe ngedola leMelika. Izisebenzi lezi zigoqela ezempilakahle, ababalisi kanye lezezinye ingatsha ezitshiyeneyo. Izisebenzi zamanye amabhanga lazo zithi kazisenelisi ukuqhubeka zisiya emsebenzini. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuza ngesikhathi uhulumende eqoqa ukuhlangana lenkokheli emela izisebenzi kuliviki bekhulumisana ngeholo phansi komthunzi we-Tripartite Negotiating Forum. Kuze njalo ngesikhathi uhulumende esanda cothozwa iMelika lenhlanganiso ye-International Labour Organization phezu kokuhlukuluza abakhokheli benhlanganiso zezisebenzi. Sikhuluma nje abanye babakhokheli be-ZCTU abathi uMnumzana Japhet Moyo loMnumzana Peter Mutasa bazamiswa emthethwandaba namuhla besetheswa icala lokuqoqa uMvukela. Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atus uMnumzana Obed Masaraure laye uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokwephula imigoqo ayifakelwa inkundla kwelinye njalo icala. Sixoxele unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo waqala ngokuchasisa ngomhlangano wabo lohulumende kuliviki.
Sesilobeleke uhulumende simcebisa ukuthi sizimisele ukunceda. Singahlala phansi yini? Usevumile uhulumende ngemva kokuba ke sokulomthetho ke owe-TNF usevumile uhulumende. Sizaqala nje ukusetha i-agenda ukuthi sikhuluma ngani. Mhlaka 24 uhulumende watsho ukuthi nxa siyabe sivumeleneke ukuthi zintobani esizifaka ke edale. Idale elikhulu ke okuthiwa i-tripartite main TNF liyahlangana mhlaka 26. Sikhangela ukuthi akusoze kube lula ke, kodwa sibone ngathi kona nxa abantu behlala phansi bebonisana bephikisana kodwa behlezi phansi singathola ke i-resolution kumbe singa-resolva ke udubo. Yikho lapho esiza kutsho khona thina-ke phela njengezisebenzi ukuthi i-production kuma-industry singayikhweza ngayiphi indlela. Lakho ukuhlalisana phakathi kwelizwe uhulumende ngenzani ukuthi kube lokuthula, akungabi lokuxokozela. Laba abangaphandle kwamazwe labo bebone nje iZimbabwe liyilizwe elihle elinye abangaya khona bayevula amakampani, abantu bethakazelele imali yabo phela. izinto esizikhangelele zonke lezo ukuthi nxa sesiphiwe ithuba lokuhlala phansi esizazikwanisa ukuzikhuluma siziqede.
Lihlala nje phansi lo hulumende kuliviki kuyini elizameluleka ngakho kudaba lokulungisisa umnotho.
Siyaphinda futhi sisho sithi ukuze siqedeke inkinga ikuthi kube lokuhlaliseka phakathi kwelizwe. Loba singahlala phansi ku-tripartite negotiating forum. Loba singahlanganisa amakhanda, singahlanganisa inkulumo, ama-businesses, abaqhatshi, lezisebenzi. Kodwa nxa kungala kuhlaliseka okuqondisileyo kundaba zombangazwe, kungaba yize nje, ukuthi i-tripartite iqede udubo lolu. So sikhangelane lezinto engani ezithize eziningi. Kodwa ikuqala ikuhlala phansi sibone ngathi khona yikho lapha esinganikana phela imizamo amacebo ukuthi kungenziwa njani.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU.
Zimbabwe, the voice of America.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzavula umhlangano we-Africa Wildlife Economy Summit eVictoria Falls. Umhlangano lo uzangenwa iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo njalo uqoqwe lugatsha lwe-United Nations Environment Program ngenjongo yokuphana amacebo okuthuthukisa umnotho ngemali etholakala kunhlelo zemvelo. Umnotho weVictoria Falls uphehlwa zinhlelo lezi ngoba kulabantu abaningi abethekelela lindawo ukuyabona inyamazana zendle lempophoma zamanzi. Kodwa ukansila weVictoria Falls kuward 6 umnumzana Ephias Mambume uthi okudanisayo yikuthi akulalutho uzulu wefolosi alutholayo.
Ngingathi kuqakathekile ekuthini amahotela lama-lodges azathola ama-clients, ama-guests ngesikhathi se-conference leyo. Kodwa nxa sikhangela injongo yomhlangano lowo, thina njengabahlali be-Victoria Falls kumbe ngithi i-Matabeleland North yonke jikelele, asitholi nzuzo, asibenefiti lutho ku-wildlife yethu. Sizwa nje kuphela ukuthi babuye ukuzobuthana becoxe becoxe but akulanto ephumayo phakathi kwengxoxo zonezo.
Uthi kalitholi lutho kwezemvelo kansila kodwa zazikhona inhlelo ezifana labo campfire ezazixhumanisa izakhamizi lemvelo, izakhamizi zikhona ukuphila ngenzuzo eziyitholayo kwezemvelo.
Utsho kahle nxa usithi zazikhona inhlelo ezinjalo. Kodwa okwakathesi njobu ubona Nkomo, ilizwe lime ngezinyawo. Ama-programs ona lawo wonke kakusasebenzi ngenxa yomnotho, ngenxa yendlela i-government ekhona erana ngayo izinto. Sizwa nje kuphela ukuthi kule ndlovu ezigadisa indizamshina zisiye Dubai kumbe zisiye China zithengiwe, kodwa inzuzo thina asiyitholi. Yikho ngisitsho njalo.
Alubana uhulumende ethe walibiza njengezakhamizi zeVictoria Falls wabuza ukuthi lifuna ukuthola inzuzo ngandlela bani kwezemvelo, kuyini elingamtshela khona?
Ngiza kuphendula kumbe mphendule uhulumende ngisithi asiqaleni ngokukhangela esilakho eduze khonapha eVictoria Falls. Inzuzo kumbe konke okuphuma ebantwini abangena phakathi eriver ema-falls asitholi lutho singakakhangela inyamazana so thina sithi kukhulumeni lathi sicela ipercentage yethu from ama resources atholakala endaweni yethu yisi sicelo kuphele silaso kulokuthi bathola abakutholayo bekuyise Harare kumbe bekuyise ngapi thina singatholi lutho sinje sizilungisele imigwaqo yethu igovernment ayisisizi ngalutho but nxa sebefuna ukwenza imihlangano yabo emkhulu sebesiza ngapha ngoba thina sisebenza gadalala ukuze idolobho lethu libe lidolobho elihlale kangcono
khuluma nje emhlangano nweni lo namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa kuyini ofuna ukukuzwa kuye
ngom uMnangagwa sesimuzwe for a long time kusukela engu enforcer kaMgabe akulanto entsha akulanto ebambekayo akulanto enzakalayo ephuma emlonyeni kaMnangagwa yebo ye engakhuluma ngenxa yokuthi ulama visitors avela kwamanyamazi but thina banikazi bakhe siyamazi ukuthi akulanto ephuma emlonyeni wakhe egcwalisekayo
umnumzana Efias Mambume ngukansila ka ward 6 eVictoria Falls sixoxela ekhona le efolosi sekhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba lekroniko lithi abongikazi kabaseyi kukhalala umsebenzi namuhla ngoba uhulumende esethembise ukubengezelela iholo iphephandaba leherald lona libika ngezigebengu elithi zafunyanwa zilamacala zinkantolo kodwa ezilokhe zisemphakathini ngenxa yenkohlakalo etholakala kugatsha lwezemithetho sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani basakazi bontungamini lapho Blessing labo sithandekile bakithi siyalibonga kakhulu. Ngomsebenzi elisenzela wona siyalibonga kakhulu shiwa kakhulu kakhulu lingadinwa bakithi lapha siyafa ezitolo lapha sithwele nzima njengomuntu osebenzayo hayi angikwazi ukuthi except uholy dollar ngumbirand uholy bond hayi futhi ngiyakutshela siyafa fafa le makhaya abathengisa kumbe inkomo kumbe imbuzi kumbe inkukhu ngebond abayafa akulanto iright angikwazi ukuthi labo kuthiwa ngama advice bona kathi abehluleka kanjani ukuthi bekhulume kuqala kusangumgaba I think kwakungcono ngabe sebefaki sebe edilo zero bafaka abanye o zero ngoba into yenzakalayo ipay kudala yacina ukukhwela eyabantu but izinto zikhwela every day shwaya sithwele nzima kakho umuntu okwaziyo ukuthi imali yakhe ukuthi angathi ngizathenga lokhu ekupheleni kwenyanga kakho xa imali beyibala ngendlela esibalwa ngayo hayi siyadubeka sibili sonke angikwazi ukuthi singahlanganisa njani amakhanda hayi ngiyabonga umagezi
Sakazi beStudio 7 salibonani linjani yemi umakepesi emachakatha egogwe pansuka sobhumaza ngithi mina izano isisihlukuluzile kakhulu ikakhulu upresident Mnangagwa alubana angavuma ubana khulumisane lo Nelson Chamisa ukuze into zisilungile ngoba hayi sokubuhlungu empilweni abantu bonke abasakwazi ukuphila khona sokubakhathazile alubana engazivuma akhulumisane lalindoda ngoba hayi sokubuhlungu ngiyabonga
sanibonani basakazi. Ha, kade sibusa igebenge impela. Awunzima, ayikunzima, kunzima, kunzima, kunzima. Igebenge zodwa kusukusela kulesa sasha iWP sabuya sazobusizwe. Lokubuseni kwalo izwe siyahlukumeza, siphete bonke ubutsotsi, igumaguma ngempela lelo.
Bakithi vuka njani nonke akunazavukile bantu bakithi eish hayi sathanda ukukala khala sikalile ngezwe bantu bakithi hayi Zimbabwe kunzima bantu bakithi iqiniso bantu bakithi hayi Zimbabwe iway forward ayincane kakhulu Zimbabwe ngeke ilunge bantu bakithi nalabo bantu bezani PF lawa abangatshelekiyo abangabonisekiyo bantu bakithi hayi Zimbabwe ikuphika kwayo kukhatshana kakhulu ngani ngoba iZimbabwe abantu laba batshontsha kakhulu la abantaba ngendlela abatshontsha ngakhona iZimbabwe ngeke yafane yaba ne-way forward. Ezimalini laphana abazama ukuthi badinge umuntu honest. iZimbabwe ishota ngumongameli, ishota ngupresident iZimbabwe, ayina president. Ngoba lo mnanga kwavela kwakuqala ngeke sithi ngupresident. Isela umbulali, uyambiza njani ngupresident. Aso president yona, Zimbabwe vele. Ubalwa yila abakhona, abamfakayo. Kodwa i-country vele ayeka angeke idinge president. Ucabange nje mawuzile abantu abethu lapha abazokhulula phezu koduka umntwana evula amehlo vele indlala impulala izizifika estejini zethu ah mara labantu bezanu-PF banesono banesono nabo abantu lapho noma bengamameli isikhalazo zabantu kodwa kube ngawo tanga uNkulunkulu yabahawukela mpela hhayi bantu bakithi banesono labo abantu lapho yazi kuzwisa ubuhlungu mawuzele mpela kuthi umntanami into le engiyibonayo mina laye nguye ozoyibona uzokhulela khona uzozibuza ubona ukuthi abazalanga yini bona abazalanga yini bona hayi way forward incane kakhulu bantu bakithi loba nje sisabani sisanethemba umnangagwa never walivusile izwe bantu bakithi abantu nje basezohluphekana thila thili kodwa okunye kusuka kuqhuzisa ubuhlungu kakhulu bantu bakithi ngoba ma uthi uyabheka nje isimo sakhona yizo esizophoqa abantu ukuthi becine bezidela hhayi lo nyaka endlaleni bantu bakithi ene kuzima kuzima mpela kakhulu kodwa hhayi uyabungena choice ilizwe likuswa zinyoni ilizwe alila president bantu bakithi awu president yeZimbabwe akekho president akakabi khona laphana mlanga ezoba khona abantu bazoba free ngeke uthi ufree eZimbabwe akulawa ufree bheka ukuthi abantu babulawa kanjani abantu balandwe kusuka ezindlini abantu bayabulawa abanye ngababotshwayo abula free lapha neZimbabwe no uhulumeni ophethe abantu asohulumeni uhulumeni wamasosha oyempi namanje impi vele isezovuka lapha impi isezovuka mpela mpela ngoba abantu vele kahle kahle kumele beyenze iqembu elilodwa eliza kukhupha le party total and ingaphuma iZanu-PF ngeke iphinde ingene futhi embusweni into kumele bebeyazi bengaphuma baphumile ngeke baphinde bangene embusweni akuyilapho ukuthi bazophinda babuyele into kumele bebeyazi kuma baphumile manje sisikhathele yiyo bantu bakithi siphile egangeni shonile egangeni hhayi kubuhlungu bantu bakithi mani yazi sithole nzima loba lisizwa sikhuluma segoli kanje sithole nzima bantu bakithi hhayi sikhuluma nhliziyo ezibuhlungu bakithi libe nemini enhle bantu benkosi ngidanda nonke
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende uya kwele Ethiopia ithi kufe abantu abathile abagoqela umkhokheli wamabutho kusehlakalo sokuzama ukuhluthuna intambo zombuso wesabelo kulelo lizwe izolo. Abahlamuki abalwisana lohulumende wele Syria babikwa sebehlasele amasosha akulelo lizwe ngamandla okuyinto ebingakhangelelwanga. Impilo iqale ngomnyaka ka-2011. Ukufuthelana phakathi kwele Iran lele Melika kuyaqhubeka kulandela ukuwiswa kwendiza eMelika ecupha imfihlo i-drone libutho lase Iran ngeviki edlule. Lanxa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump engaphindiselanga iningi lithi ukufuthelana lokhu kulakho ukubangela impi phakathi kwamazwe omabili. I-Iran ithi yawisa lindiza ngoba yayiphapha iphakathi kwemingcele yayo ngaphandle kwemvumo. IMelika iyakulandula lokhu. Ingcweti kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli njalo somkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kungaba ingozi ukuqhamuka kwempi phakathi kweMelika le-Iran.
Ngibona ngani nxa kuzaba lokulwisana okufana nalokhu okufana lokuthi phakathi kwe-America le-Iran, Iran lize linabantu abaningi kakhulu, elikhulu kakhulu kwedlula i-Iraq kumbe i-Syria, ngibona ngani kungaba umsebenzi onzima kakhulu, njalo siyabe singakwazi ukuthi amazwe afana ne-Russia ne-China azagcina kuliphi icele. Ngibona ngani kuyinto ethusayo, ngakho ukudedela emuva kuka-President Trump ngibona kuyinto ebukekayo, njalo etshengisa ukuthi ukunanzelela ukuthi bekungadingakala ukuthi kulwisana ngaleyo ndlela kumbe kuthi ngokuqaliswa impi yomhlaba wonke yesithathu. Siyazi phela ukuthi bekuvele kubangwa ukuthi kuwiswe i-drone engenalamuntu kungenalamuntu ophelelwe impilo. Ngaleyo hlobo bekufanele kucatshangwe kahle sibili ukuthi kathi kwenzelwani.
Uthi ukufuthelana lokhu kungaphehla i-World War III.
Bekungenza njalo sibi nxa kuyikuthi kungasetshenziswa kuhle, njalo kungaqala wakhangelwa ukuthi amazwe afana le-China le-Russia akagcina emele kuliphi icele kuleyona. Ngoba phela ilizwe elinye nge-Iran ayisilo lizwe elincane kakhulu elokuthi lingapho ngokuthiwa i-America ingadlula khona ebusuku ivusi isithi hayi sesiphumelele. Ingaba yimpi enkulu kakhulu kwedlule Iran kumbe e-Afghanistan. Siyazi ukuthi zenu ze-Iraq le-Afghanistan azange zibe yimpi ezincane, nangokuthi amazwe lawa emancane kakhulu. I-Iraq labantu abangafiki 10 million, i-Afghanistan layo labantu abalutshwane, i-Iran ilamabutho ilebutho elikhulu kakhulu, njalo izikhali zayo zingane ziphakeme kancanezanyana.
Lanxa ingakafiki nje kuzinga le-nuclear njengeMelika,
ingabe ingakafiki kuleli zinga, okuhluphayo ukuthi labangane abakulelo abafana labo Russia abalobudlelwano obumqoka le-Iran le-China ngasikwazi ukuthi kacinga ngaphi. Okufanele sibe kwazi ukuthi ilizwe elingaphezulu kumbe elikhokhelayo eliphambi kwamanye elifana ne-America landa ukuthi nxa kungaba nempi enkulu kakhulu ligcine lizibona selilolodwa amazwe amaningi eseqale kwelinye icele, ngoba amazwe afana le-Russia le-China abefuna ukuthi ngemva kwaleyo mpi babe yibo aba bebesebe phezulu i-America ihli usebe phansi ihulwa lokho.
Alubana kuthe kwaba lokulwisana phakathi kwayo i-Melika le-Iran badabulana mpela ngezikhali, kungaphazamisa njani ukuhlaliseka emhlabeni jikelele? Sibona ukuthi ele-Iran lilizwe elithengisela amazwe achiyeneyo amafutha epetulo le-diesel.
Ayisikho kodwa nje lokhu ukuthi lithengisela umhlaba wonke amafutha awe-diesel. Siyazi ukuthi singathi iqembe lifana le-1/3 le-oil le-petrol le-diesel lidlula laselwandle lase-Iran. Ngakho nxa ukuthi kungaba lokulwisana kungenza ukuthi kuphazamiseke kakhulu ukuthengiswa kwe-petrol kumazwe amaningi omhlaba wonke jikelele. Amazwe angasala kulokho ngamazwe lawa athola i-petrol ihamba inland ingadluli laselwandle. Esuka nje kula amazwe awe-Middle East ibe siqhubeka siya ngapha fana nabo-Russia njalo nako-Britain ngapha ngaphezulu. Kodwa amazwe amaningi angathola nzima kakhulu nxa kuyikuthi kusuke kwenzakala lokho. Into engakhangelelanga ukuthi yenzekala manje ngendlela yokuthi umhlaba wonke jikelele usanda kulwisana lokungami kahle kwezomnotho owaqalisa ngo-2008. Bekungaba yixwayiseko okuhle ukuthi-ke kumiwe ukuthwalelana izikhali.
UDokotela Nkululeko Sibanda ohlaziya ezombusazwe njalo uyisikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Siziqhibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu le-South Africa lizanqikilana lele-Ivory Coast, ele-Angola lizabhuqana lele-Tunisia, kuthi ele-Mauritania lona lizadibana lele-Mali. ele-Zimbabwe lizanqikilana lele-Uganda ngolwesithathu. Ekuseni livuka njani, sikhangele ama comments imbiko elilobayo lapha ebulenjini ku Facebook. Ulorenza Tabonzo uthi wena silizwe leZimbabwe asilamongameli, into ebekiweyo enjengomongameli kuzokuba lokhoni. Untshebe Ntshebe Liyasa uthi wena Morning VOA team all over, deliver to us fresh news. We are ready. Ikwesi kwenzayo Ntshebe. Clemens Mzola Dube uthi wena morning. Kuzoba lobanike laphana. Chuma Prince uthi wena kusho ukuthi akulungi ke. Makunjalo kanti lo mongameli omusha wenzeni or wenzani ngoba asiboni tshintsho thina. Hello lwethu lezindaba zekuseni ngengoma emnandi ethi yona Drums of Matopoza. Siziqhibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende zizaqala ukukhalala umsebenzi namuhla zikhonona ngeholo eliphansi, njalo zisithi kumele zihlawulwe ngedola leMelika. Umongameli Mnangagwa ozavula umhlangano ophathelane lezendle Victoria Falls namuhla uzulu walindawo ekhala ngokuthi akula nzuzo ayitholayo kunhlelo zokwethekelelwa kwayo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Kwaneleke okwalamhlanje okwalesi sikhathi ekuseni nje. Lami sibeni sonke kwezekuseni kusasa. 6:30 Lichone uhle mthwakazi olivalelisayo nguntungamili inkomo.